Endabeni zethu lamhlanje umphathintambo wezembiko onguye ophethe isikhwama esiphathisa izifundi ese-Presidential Scholarship umnumzana Christopher Mushowe uthi uhlelo lolu soluncede izifundi ezedlula eziyinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu ezagqiba izifundo zazo zaphumelela lokho lwasungulwayo. Uhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lukhuthazwa ukuthi lube lenhlelo zokuphathisa abaphila lobugoga. Kambe kuzanceda yini ukuthi abantwana abenza izifundo ze-ordinary level bayesebenza emafektali ngesikhathi besesikolo? Wezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokwendiswa kwabantwana abesesebancane. Diyani indlebe lizizwele. Ulive talk lamhla sihlolisisa imizamo eyenziwa nguhulumende yokuthi abantwana abasezikolo bahanjiswe bayesebenza ngapha besenza izifundo zabo. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 lo 15455 kilohertz shortwave.